Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga Kantomiri ngokusipha indaba ngolimile sishona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 5 zibandlela 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Elena, the captor is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 per year.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuthi abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo, besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho.
UZulu jikelele kazange wathintwa, abantu abakonsultwanga, ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa, kabazange baboniswa.
Uhulumende wazise izolo amalunga edale lephalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe-delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi uKevin McCarthy webandla lama-Republicans avotelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lephalamende lakwele Melika ele-House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo, besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho ngoba kusobala ukuthi imali eyabelwe ugatsha lwezemfundo ku-national budget ingeneli. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba umsekeli kamphathi intambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo ebike ukuba uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukuba abantwana befunde kungelambadalo ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukuvula kwezikolo ngeviki ezayo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Draw Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Obed Masaraure ubike ukuba kabathokozi ngale mali.
Elena, the captor is going to realize something like 560 local Zimbabwean dollars, which is less than $1 per year.
Ngeminyaka umntwana uzathola imali engafiki idola ukuba afunde. Thina silezikolo ezidula kakhulu nxa sikhangela inhlolisiso eyenziwa ngabe-World Remit.
Uqhubeke esithi kumele uhulumende acace ukuba uzayithola ngaphi limali. Ababalisi bathi limali incane kakhulu nxa kuqathaniswa laleyo okumele iphiwe izikolo, besithi uhulumende aqakathekisa imfundo. Abazali bathi kunzima ukuba ngomumo wezomnotho weselizweni bakhangelele ukwenelisa ukuthola imali yokubhadala indleko yezikolo. Umnumzana Ebert Mpala olomntwana oyaqala izifundo zeprimary kugrade 1 uthi uthwele amagabha avuzayo.
Lokho kukhulunywa nguhulumende into yamanga le. Asiqeda ukubhadala ama-school fees kathesi. Ngabe kuyukuthi bathi trash education maybe ebantwini abazwanana labo.
Lokhu kusekelwe ngomunye umzali umnumzana Norman Sibindi yena othi imali efunwa izikolo ifunakala ilidola leMelika lona abangelalo.
Mina owami umntwana uSero Patrick Bodimfile bahle bathi bafuna eyabo leyi eAmerika esibiza singama-US dollars, bafuna i-cash umntwana engene esikolweni. So kuba yinto esisindelayo ukuthi abantwana bazafunda pho ngoba bathi umntwana ufanele bebhadale i-fees ukuthi engene esikolweni. Kwangazi ukuthi njengoba sebeyasixotshela abantwana umntwana uzayenzani, uhulumende uzasinceda njani.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende yehlule ngoba isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thakunkana Ndoro engaphendulanga imibuzo ethunyelwe enkundleni yeWhatsApp, kodwa utshele iphephandaba leHerald ngolwesibili ukuthi izikolo sezilungele ukwamukela abantwana ngomvulo mhlaka 9 Zibandlela lapho zivulwa. Ingcishi kwezemfundo lenhlanganiso ezimela ababalisi zithi imali eyaphiwa ugatsha lolu kayeneli ukuba lokhu kufezeke. Uhulumende uthi ugatsha lwezemfundo yabantwana abasanda ukuqala izikolo olwe infant education luzathola amabhiliyoni angamakhulu amahlanu akuleli 500 billion kuthi imfundo yaphansi eprimary izathola 1 billion ukuthi eyaphezulu loba isecondary izathola izigidi eziphezulu kwamakhulu amane 430 million Zimbabwean dollars. Nimele 227 ngise Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uhulumende izolo wazise amalunga edale lePhalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo ole delimitation olohlelo lokuguqulwa kwemingcele kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Lomhlangano uqhutshwa kusasa mhla ka 6 Zivandlela. Lesi saziso sibuye sakhipha njalo ukubana akusimalunga onke azakwenelisa ukuba sedale kusasa ngoba kulodubo lwendawo zokufikela eHarare. Kusitsho ukuthi amalunga avela ngaphandle kwedolobho leHarare wona azaxhunyaniswa enkundleni yobulembu iZoom kulomhlangano. Sixoxe lommeli wange West edale lePhalamende umnumzana Godfrey Dube ukuzwa umbono wakhe ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso sibili ukuthi sesibiziwe ngePhalamende ukuthi sizoyamukela i-report yeZEC yokwehlukanisa lisabelo lokho esikubiza sithi ngama constituents, but sibiziwe ukuthi sibe khona kusasa, kodwa okukhona ukuthi ngenxa yohlupho lwezimali ngePhalamende kukhanya kabayenelisi ukuthi sonke sizokuthi gwaqa ngedale lePhalamende. So kusasetshenziswa lokho kuthiwa iZoom link kuza kuthi abaseHarare maybe kube yibo abalethuba ukuthi ba-attende in person, lalabo abanjengama-chief whip labanye nje abaseduzane leHarare ukuthi bangafika eHarare bayenze lo msebenzi base bebuyela ekhaya.
Lizwa njani ngesikhathi sakhona elibizwa ngaso liphakathi kwekhefu?
Okuyisimangaliso yokuthi we feel noma singakabile position ethize njengama-political parties, but esikunazelela ukuthi i-timing efakiweyo kayiqondanga, i-timing okwenziwe ngayo kayisisiyo, bekumele kulungiswe ngendlela eyiyo ukuthi ilesikhathi abantu babelaso. Njalo leyi report kumele ngabe yanikezwa u-president ngesikhathi esifaneleyo abantu bonke sebedlulile phakathi kwekhefu. Kodwa kuyisimanga ukuthi sokuyinto kungathi nje ngiyobuthumuthumu, akusacaci kahle ngathi kulokunye okufihlwayo. So sokusuka kusimangalise thina njengamalunga edale lePhalamende ukuthi kathi kuyini okukhona.
Kwaba lokuxoxisana na ngalo umbiko ungakenziwa.
Ku-obala ukuthi uZulu jikelele kazange wathintwa, abantu abakonsultwanga, ngokunjalo ama-boundaries amaningi afakwayo abantu kabavumelani lawo ngoba kabazange bathintwa, kabazange baboniswa. Akakula muntu ohambileyo echasisa ukuthi hambe lolu hlelo kuyini okukhangeleleyo. So kuphonga ukuba into yesidumejume nje, kubuzwa abantu abalutshwane bayaziswe lokhu lalokhu, but umuntu uZulu wonke sibile kazange walithola ithuba lokuthi atsho ulumbono, or ama-stakeholders athize kazange alithola ithuba lokuthi atsho ulumbono othize. So kuzaba indaba ezima phezu kwamalunga ePhalamende. Ngiyakukholwa kusasa ukuthi siyayamukela iripoti leyi. Sokufakiwe i-ad hoc committee okuthiwa izacungukula, then isizayiletha futhi iripoti mhlaka 13 January. Sesihlala njalo ngemva kwamalanga athize, mhlawumbe ka-16 yaqala ukudibhethwa, so kukhulunywa ngayo. Ngilethemba ukuthi amalunga amaningi azaphakamisa ukungathokozi kwawo ngendlela lolu hlelo oluphethwe ngayo.
Lolu hlelo olwemingcele lwenziwa ngemva kwesikhathi esingakanani?
Le yinto eyenziwa every 10 years, so kumele iyenziwe ngendlela ezicacileyo, ngendlela ezobala, ngendlela ezisuthisa uZulu wonke weZimbabwe. Okwamanje uluZulu akasuthiseki ngendlela okuhambe ngayo. Ungathi uyakhangela amanye amawadi lakhe lapha
kodwa esisikhona thina ngefollow samanye amawadi ayahlanganiswa amanye ayenzwa lokhu lalokhu but abantu kababuzwanga kugran kubuzwe ama individuals athize 1 or 2 3 kwase kwabunjwa into eza affecta umuntu wonke okwethi 10 years ezibuyayo so kuyisicelo njalo sikhangela ukuthi lapha nxa sesikhulumisana ilindaba le kuzamele ibiselwe emva iyeqaliswa gacha maybe nxa kwehlule okwalesi sikhathi we revert back to what it was ngo 2018 sisebenze sinjalo siqhubeka sisiya phambili
umnumzana Godfrey Dube lilunga lebandla le-CCC njalo umela isabelo sewange West edale lephalamende imizamo yokubamba amalunga edale lephalamende amela ibandla lezanu PF yehlule ngoba bebengakusabeli omakhale khukhwini babo Ukhetho lokudinga usomlomo wedale lephalamende ele House of Representatives laseMelika luqhubekela phambili namuhla. UKevin McCarthy nguye ofuna lesi sikhundla kodwa kuyehlula ngoba amanye amalunga ebandla lakhe engafuni ukuthi asiphathe lesi sikhundla. UMcCarthy bamvimba ngokukhetha abanye abancintisana laye bengabe bandla linye. Ibizo lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump liyathutsha lapha lalaphayana ekuvinjweni kukaMcCarthy. Sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umbono wami mbona ngani izinto ezizwakala ngendlela ezizwakala ngayo ngoba iparty yama-Republican khona manje ayilakho ukubambana. Lokhu yachiwa ngu-Donald Trump imimazonzo imi ngenyawo olulodwa kabakatholi i-leader eyiyo engabakhokhela kusiya phambili. Siyananzelela ukuthi yena uMcCarthy ube yi-minority leader eminyakeni eminingi esikhathi sika-Trump. So kukhona okunye okuningi okubi okwenziwa ngu-Trump yena wakukhangelayo wakhangela eceleni kumbe sibi wakutolerate ikakhulu indaba zama-conspiracy theories yananzelela ukuthi uMcCarthy ubekhanya laye elo daka ebusweni even indlela adila ngayo okwenzakala ngo-January 6 wayekhanya engumuntu ongani uyatolerate ubuklibu bika-Trump lama-white nationalists so ngombono wami mbona ngani khonokho kuyenza amanye ama-members amalutshwane ama-Republican engani ayathikizwa ukuthi amvotele ngikho sibona nje kungani amanamba kawahlangani kodwa amshiwa kulama-negotiation ayenzakalayo kuyakhulunywa mhlawumbe bazogcina beyatholile amanamba abawafunayo kodwa khonokho ukuthi mbona ngani kuyaqala ukuthi kwenzakale ukuthi kube lama ballot adlula i-ballot eyodwa kujayele nje ukuthi kuvotwe ka-1 kulunge but khathesi bavota oka-number 3 kukhanya lokhe elenkinga lokhe kule deadlock sizabona ukuthi kuyaphetha ngani
siyabona lapha lalaphaya igama likamnumzana Donald Trump liyathutsha ubona ungani uTrump elokhu elesisindo yini ebandleni lama-Republican
yebo kungenzakala ukuthi uDonald Trump lokhe elesandla kuphathi yama-Republican ngibona ngombono wami bakhona abantu abathanda uMcCarthy ngoba bemthandela ukuthi wekelela uDonald Trump esenza ubukliwi kodwa kube khona abanye abangafuniyo ukuthi Republican Party iqhubeke ngendlela eyiyo.
Lo ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esigabeni se-New York. Kwesivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Libi walokhu liqongile inani lezisebenzi ezigunyulwa umsebenzi kunkampani ethengisa impahla ebulenjini emazweni omhlaba e-Amazon. Leli nani libi waselifika kunkulungwane ezilitshumi lathoba minembili 18,000 phansi kohlelo lwabo lokwehlisa indleko yokuholisa izisebenzi. Lokhu kuphume embikweni owethulwe umqondisi wale inkampani u-Chief Executive Izolo. Umongameli William Ruto wele Kenya ubike izolo ukuba uhulumende wakhe uzaqinisa umsebenzi wokubuthanisa imithelo emnyakeni emibili elandelayo ukuze enelise ukwehlisa imali ayibolekayo enhlanganisweni ezithiyeneyo zomhlaba. Amabandla aphikisayo. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzama ukuwabhidlisa kungakenziwa ukhetho oluqakathekileyo lonyaka. Athi ukubotshwa amahlayana kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change lawe Mthwakazi Republic Party lamanye kuveza ukuba uhulumende kaMnangagwa uzonda ukuphikiswa. Athi akusakhankaseki emphakathini ngoba abaphikisayo bayabotshwa bengenza imhlangano lozulu. Kubotshwe amakhansila amabili izolo akubandla le-CCC okuthiwa ephule imithetho yelizwe ngokukhulumisana labathengisa impahla emgwaqweni njalo lezakhamizi. Okwamanje umnumzana Job Skala omele izengeza West edalele ephalamende ekubandla le-CCC uselenyanga phose eziyisikhombisa evalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo kulamalunga ebandla le-MRP lawo avalelwe entilongweni. Uyakhala lozulu ngokwenzakala elizweni. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance kanye lomnumzana Joseph Chuma, ilunga le-ZANU-PF Central Committee. Uncube usungula lingxoxo.
Uhulumente ubhule waluthwala kusukela ngo-1980 kuze kube namhlanje. Njengoba kulokhetho lona lolu amaphaphu lezivinji ayachaya nanxa ungasiwe wezani. Vele uyakwazi ukuthi khona usenkingeni, uthwalelwe ubhulo, uzabe usemajele, kwabanye imhlangano iyavalwa, kuthe khona aya kulazimota zamapolisi, Manpower iLutshwana. Wena uzenzile nje umhlangano wakho usithe ebantwini hayi ngifuna ukuba ngikanzile, babe bephezu kwakho. Abantu ababulala abantu ubathola bekhululekile. Ufica umuntu uphiwe ibail kodwa ngumuntu obulela umuntu, but umuntu obesenza umhlangano kumele ayefela esitokisini kumbeni ejele. O-voters roll bona laba asoze babonakale babuthu. Kuvele kwenziwa sithwale ubhule entweni yonke. Ilizwe lifile. Ilizwe lifile kade sikuthiwa emadorobheni kuthiwa yi-opposition. Ungakhangela silo mgwaqo wenkayi thina. Umgwaqo wenkayi kawenziwa kodwa silabo MP abezanu bodwa.
Yes, ibe kulapho. Yes, ibe kulapho singakangeni kakhulu. Siyokugolide, uyazwela lapho golide bakhala abaphikisayo. Siyabonile njalo kulaba amakhansila amabili awe-CCC abotshiweyo njalo lo Skala, uJob Skala yonke phakathi khona ngale. So ke libatholela ubhulo ngaliphi la?
Ngiyabazi ama opposition activist njalo abanye abamele ama parliament abanye ama councillors abangakazi beligqobe emnyango wenkamba yamapolisa kuphe esitolisini kodwa labo bayakhankasa njalo abanye bakhona benqoba sibili baze bayongena ama parliament lasemakhansilini angikhona khona ngale bengazange beboshwe kungenxa eyokuthi bona bayenza izinto zabo belandela imithetho yelizwe ekhona ebamba wonke umuntu, ayibambi kumbe umuntu wethu kusiko kumbe wemthakazi kumbe umuntu weZANU-PF kumbe weZANU, ibamba wonke umuntu. Ko kulabanye abafuna ukuzenza ngandlela njengakhona kade sokusho okaJob Skala. OkaJob Skala akulandele politics lokwakhe. Umuntu owayevele ezenzile into zakhe waya phambi kwekhodi yanika ibhili lama-conditions angikhona ukuthi nxa uthatha ibhili kumele uzibambekade, uzibambekade, uzibambekade. Nxa ungakela ukwenza khonoko mhlawumbe uphenduka lapha phambi kwethu sizakhipha konke lokwanathi sikunike khona ama-privilege lawana sesikufaka ngephakathi. Indaba yakho ithethwe uphakathi. Ngoba uyakuthenga ukuthi una awufuna ukunjani ukulalela lokulandela izimiso ezabe zifakiwe khona phansi. So izinto abantu abazenzela bona bodwa asini mina ukansila wami lapha enumber 6 lapha kakazaboshwe, u-MP wami lapha ephila nampoboma kakazaboshwe. So as many other parts of the countries ama-MPs ama-councillors amaningi ngabakazi beboshwe ngoba bayenza izinto belandela
imithethobancube bazwela ugolide lapho uyakhuluma. So ke uthi bakhona abanye benu abangamahlongandlebe, so ikho ngazani kuyahlupha khona.
Yeah,
ugodi uzahlekwa la ngokungonana kuyahleka osokusiza umuntu nxa ekhuluma. Nxa wake walalela uInnocent Nkala ekhuluma ngesikhathi sakhe kodwa ekugcineni wagcina selikhuluma iqiniso bakhuluma ugodi ngesikhathi sikaMgabe ekugcineni beqa bavumelana lathi ukuthi khona uMgabe ugangi. Kanti esuyakuveza futhi ugolide ukuthi ungaba muhle kubo golide kawula problem njengoba ekhuluma ngabokhansila bani. Umuntu ongatshintshwayo ngolunge kuyo izanu noba ezakhuluma ngo-PF wakhe akusebenzi izanu leya. Ayisiyo ka-PF izakubi izanu yale sikhuluma ngayo. Izanu nge-idea ngezenzo zayo zakudala othuma bengekho kuyo ibagijimisa la. Kanti esisebegijima layo sebempongoloza kube yibo asebethwele umphongolo wokuklabalala bekuzanu akusebenzi okuyivinto khona lokho. Akusebenzi nje kuyakwazi futhi Chuma njengoba ekhuluma khona. Into ekhona Chuma yekelana abantu bakhululeke. Impi eyaliwayo yayingeyokuthi umuntu kakhululeke. Namhlanje waye kumele umuntu akhululeke ngoba uyizana.
Chuma.
Izelelele kuyomuthi lakhe inkalakata zezindlu ezilama 40 lokuzene ezilama 40 bedrooms kodwa lesithi kulama sanje. Sisedlula uSmith abazange bakwenze balokeli kwenza. Sikhuluma khona apha sibathathu nguwe Chuma osuthi kakhulu okwedlula sonke khona. Asifundeni ukuhloniphana ngesikhathi zonke. Being in different political setups akutsho ukuthi wena so kumele ubone anda wena olelungelo lokukhonya kumbe lokuthethisa udlula abanye abantu. Ngokwana ukuthi bengisela nje kuphela u-emptiness oyabe usulabo ungumuntu okumele ngabe uyahlonishwa. It's very simple okuyinto lokho. Ngiyakhuluma mina ngithi kona ama-councillors amaningi nama-MPs amaningi abamele ama-opposition parties abakaze belinuke ijambo lepolisa kumbe benuke isitokisi ngenxa yokuthi babesenza izinto ngendlela efaneleyo. Akusiyo ndlela ezanu PF yana.
Lapho lizwe umnumzana Joseph Chuma ilunga lezanu PF Central Committee lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance bebexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, nezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Zikhala ezimathonsi intatheli izindaba zesifazane ngezehlakalo zokuhlukunyezwa ezihlangane lazo ngomnyaka ka-2022. Lezi zehlakalo ezibuhlungu bezibangelwa ngabezombusazwe, abezomthetho, abomvikela kanye lozulu ngokwakhe. Zithi njalo zithandazela ukuba lumnyaka ka-2023 uza kuba lobungcono lanxa kusesatshelwa ukuthi udlakela lwezombusazwe lulakho ukuqonga lapho ilizwe lizaqhuba ukhetho. Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli zindaba zesifazane lezi zithi zihlezi zisesabela impilo zazo ngenxa yokuthi zona zihlukunyezwa ngokuphindiweyo. Okwakuqala ngoba zingezesifazane, okwesibili ngoba ziqhuba umsebenzi wokuthapha indaba wona ovele uyingozi. Enye intatheli zindaba esebenza izimele, uLulu Brenda Harris, ulandisa ngahlezi ehlangana lakho yena lezinye intatheli zindaba zesifazane njengaye.
ongakhangelisisa nxa besifazane bethapha izindaba eziphathelane lezombusazwe bahlukunyezwa yilaba balezikhundla eziphezulu kanye lalaba ababanikeza izindaba amasosi ngesilungu kanye lalaba abasebenza labo okwenza imisebenzi yabo ibe nzima.
Uthi simtshayisa ngovalo kakhulu isikhathi sokhetho uBrenda Harris lapho athi ziyanda kakhulu izehlakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba zesifazane elizweni. Enye intatheli zindaba yesifazane uVivian Marara uthi kuyadingeka ukuba lendlela ezingasiza ukubatholisa usizo olulondoloza impila kahle yengqondo yalezi ntatheli zindaba lapho zithe zedlula ebunzimeni bokuhlukunyezwa ngendlela ezichiyeneyo ze psychosocial support.
Kumele kube lama priorities ukuthi ama organizations abe lama trainings okuncedisa ama female journalists ukuthi baziphatha kanjani bengahamba phandle ukuyagada ama stories, and ukuthi apart from ukugada ama stories phandle baziphatha kanjani kuma online platforms, because yiyo enye indawo lapho esibona khona ama female journalists ehlukumezwa kakhulu.
Amabandla ezombusazwe amabili ayiwona amakhulu elizweni eleZANU PF lele Citizens Coalition for Change bathi bazimisele ukubona ukuthi zivikelekile intatheli zindaba kakhulukazi ezesifazane ngesikhathi ziqhuba umsebenzi lapho ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ka-2023. Umqondisi obona ngokwethulwa kwembiko kuZANU PF uMnumzana Thafazi kwaMgwadi uthi bona benza konke okusemandleni abo ukubona ukuthi zilondolozekile intatheli zindaba kakhulukazi ezesifazane lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
We strive to create an environment of safety that is universal to all of them.
Siyazama ukwenza ukuthi lo mumo usebenzele bonke abesilisa nabesifazane, ngoba le ntatheli zindaba zesilisa ziyahlukunyezwa lazo. Yikho nje lapho sisenza ukuthi ukhona lomumo senze ukuba ngosebenzela bonke abesilisa labesifazana. Siwathatha amanyathelo lapho kube le mbiko yokuthi ukhona ohlukunyeziweyo.
Umsekeli wesikhulumeli ebandleni le-TCCC uMnumzana Ostalo Sisiziba uthi minengi imizamo abayenzayo ukubona ukuthi basebenzisana kakuhle lentatheli zindaba zilondolozekile engekho owebandla lakhe ozihlukumezayo.
Sesaphuma lohlelo lokubana sincedise ama-journalist ngokuwapha ama-tech njalo sibapheke lama-reflector abhale ukuthi imedia lokufundisa abe-security bethu ukwenzela ukubana kuhlonitshwe njalo ke ku-provide e-platform yalaba ke abathatha izindaba ke kunhlanganiso yethu kuma-program ethu njengebandla. Kubalulekile ukubana ke ama-journalist noma avumelana lathi langavumelani lathi ephiwe ke ithuba lokubana bethaphe izindaba kunhlanganiso yethu bebekwazi sikwenza lalokho ke esikumelayo.
Kusenjalo abeZimbabwe Republic Police bakhuthaza ukuqakathekiswa kokwenza ube ngolondolozekileyo umumo ukuze zisebenze ziphephile intatheli zindaba zesifazane zona ezibhekane lobunzima obuphindiweyo bokuthi ngoba zingezesifazane nganxanye ziyintatheli zindaba. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okuhlelwa ngabesifazane ukuze benelise ukuziphilisa ngalumnyaka esiwusungulayo oka-2023. Singekehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi kuzaba nzima ukuba abantwana bafunde kungelambadalo ezikolo besithi lokhu yindlela kahulumende yokudinga usekelo ngesikhathi sokhetho. Uhulumende izolo wazise amalunga edale lephalamende ngomhlangano oqakathekileyo omayelana lokuhlolisisa ugwalo lwe-delimitation. Lokhu kusehlula ukuthi Kevin McCarthy webandla lama-Republicans akhethwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumlawuli wedale lephalamende lakwelemelika ele-House of Representatives ngemva kwensuku ezimbili zokuvota. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhla olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Ngisithi asidibaneni njalo ngo-half past six ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.